abanye abantu abakunaki okwinto lokhu basihambela nje benjalo amamasiki abagqoki i-social distancing ngabayenzi khona kwana okukhulunywa abana asigezeni izandla abanye ngabakwenzi uthola abantu babadlala amabhore ezitaladini uthola abantu babutheni lapha lalapha so kuba nzima ke ukuthi i-cave landen iflatheni njengoba ingangakutsho maphambilini lapha sikhuluma kona bangathi mina into le ayihambi kayela nyawo abahambayo yithi thina abantu singahlala phansi sonke sithi ake sizivaleleni ezindlini zethu iviki nje elilodwa kungabe lo muntu ophumayo kuphume nje konokuthi nahayi kuthi ufuze nje uphume uzabona ukuthi nahayi ikhevu zizayiflathena abalutshwane bazabe bangabethi bebanjwa njalo futhi abafayo bencipha then khonoku kuyanika phela i-confidence kuhulumente ukuthi athini hayi yekela sivuleke but ukuthi uvula umkhonomi uvula abantu besifa umkhonomi akhona uzasala lobani abantu sebenjani sebephelile emthembu so yizinto kumele zikhangele zomezana asho impoko ukuthi sikhangele ukuthi ona sifuna ukuchothoza nje uhulumende ngoba low ngumkhuhlane obambe umhlaba wonke and even labo esithi bale mali even kini khona ngabo lapha elikhona emelika siyabona babanjwa ngama-thousands and thousands njalo kufa ama-thousands and thousands so okutshengise lona akulani lokuthi meni nezimali zenu ezikwanileyo kumbe ama-systems enu awe-healthy aphelele akwanile noma ephelele kunjalo abantu bayathabalala abantu umkhuhlane ulokhu ubabamba so akusikho okokukhangela ukuthi uhulumende lowo njani lo kumbe uhulumende wezami nto ofingauzonda kumbe kutheni lokhu lalokhu lokhu yikukhangela i-reality ekhona and i-reality ekhona lapha ku-ground yukuthi kona uyamimetheka lo mkhuhlane ngakho-ke sokufuze izinyathelo ezinjengazona lezi ezenziweyo zibe zithathwa